osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana mkhundulelwa ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ukucineni uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBeitbridge. Umnumzana Themba Nkosi Ngathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuthile zilise kumhlophe nke emasimini sekuthile simadolo nzima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mpuphu vele tolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo ngakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna unhlamba uthi bazabulawa yindlala lo nyaka.
Mina kulaa nto esizaphuma siyipheke indlala izasibulala izinto ziyadura konke umpuphu bakhwelile asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe eBeitbridge la odi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Mali ngani mali yena ngoba kathesi seliphozile izilimo eziningi sezithile besizamile ukulandela sawuxwayisa kodwa hhayi kanye izulu lehlule konke sekuthile emasimini balutshwala nje ngoba kumele lapho kodwa ngokukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaluwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okediswa Linyane uthi akulaa nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili yaya akulalutho mabele atshile kutshile last week beseGwanda sedawo-DA osikhuluma ngendlala naleyo ukuthi ukudla kumele kutholakale but akulalutho akulakudla ejempeni.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuyo kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini
thile akulalutho egangeni womile enkomeni hayi enkomeni lakho kubi isimo sakhona asiwright.
Abogatsha lezokulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe yindlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ngube.